ukukhona nje ukuthinta kancane kuyothinta kancane ngoba ningananzelela lakhathesi izehlakalo ezincane nje ezamabhizinisi omama abaningi abakho kumabhizinisi ngoba kabanamali eyokuthi baphakamise amabhizinisi abo ukuthi ubone ukuthi ngoba ngumuntu ongumama uyabe ufuna ukwenza into enhle elengqondo ibhizinisi enhle elengqondo bese kuthi buya kube ezombangazi kumbe ezokuba ngumama phakathi kwamalokishi i-community yethu omama basekhatshana kakhulu basecindezele kakhulu ngakhangela inhlanganiso ezinjengama-resident association wonke nxa kushiyakhethwa omama bacindezelwa kakhulu umama ethemile ehluke ukuthi angele esikhundleni esikhulu nika ngakubona khonapha besihama kukhetho lwebhutha kuminyaka lo owadlulayo sehluleka ukungena ngokobaba babenemali bahamba bethenga abantu all over kwathengwa abantu sehluleka ukungena sadliwa kwangena ubaba waba ngu-chairman ngoba ezikhundleni lathi sifanele singene khaphela
kuqedwa njani khonoku kucindezela
kuza kuqede yithe omama ithi omama kufuze asikuqedi sazisane njengabomama ukuthi lapha kumumama noma umama bebizanke imbuko enjani asimpheni ithuba simfake bese sihlalisana laye phansi sikhulumisana laye simtshengise sikufakile kube phuthaleli cela liqondise ngoba siyalahlana kakhulu omama siyalahlana sicike ngoba bayomama banalinje yomama banunje yomama lani ubaba besethatha iadvantage angene ezikhundleni yitho kumele sikuqedi
nxa sixoxisana labo baba bona bathini nxa libapha lezi zikhalazo banayi liyasincindezela njengabantu besifazane
obaba bathi yithi esivuma lokho bathi yithi esivuma lokho kakhulu ngoba nxa ubaba esekhampeyina laphana bazeba omama babezabagcwali kwabantwana baze basise lokuthi bonke baye emacansini laye bathi yithi kodwa kulabo baba abasisayo ukuthi siphakame bese bephanjaniswa yibo bona labomama kakhulu abathanda khonokho ukusekelo baba ngoba kule mto ezimbili mntanami kube mali kube ndaba zokuya emacansini lezo esitho mama bethebele umuntu oyedwa azahleka athi ngathi nanginganani obaba kuyabahle kisa lokho vele abasibali ngenxakhona okho basibona nje singabantu abangakwaniyo abangakwananga bese besithathela amathuzi ethu yena lami ngoba yitho esiyabe sesizinikeze ezandleni zabo
so singathi ukulinganiswa kwamathuba ngobulili akula kulinganisana kwamathuba lapho
akula ngingaze ngifakwe kuleso mdla kodwa ngabe ndilokhu engikhangelelwa phansi njengomama ngabe ndilokhu engikhangelelwa phansi ibe bemuntu ubaba ozabe uyezongicontrola sengifakiwe kuleso kudla abe ngiyongicontrola endala esesenzayo okuze kucine ngawufica lo mama ongafuniwe beze zinto ucine kulokuxabana okukhulu enhlanganisweni lasemakhaya kucika kunjalo futhi lasemisebenzini kucika kunjalo futhi
seluleko bani ongasipha abantu besifazane abalaleleyo mathabalala
kumele kube lotshintsho olukhulu kumele omama bahlalele phansi kulezinhlanganiso ezilezimali ezikhangelana labomama kakhulu baba batshintshe ingqondo yabo omama ngoba yibo abazicindezelayo batshintshe le lokhu kufundiswa bafundiswe behlangane nabobaba batshelwe kunabobaba kukhulunywa iqiniso njengeqiniso ngoba isikhathi esiningi ungathi uyakhuluma iqiniso kuthubani mubi ye ngakathandi kunjani so iqiniso elihle yikuthi omama sibesathe phansi inhlanganiso lezo-wine zobani ziningi nasemazweni khona ngale kumele babone ukuthi imali yangena sibili incedise omama ukuthi ibantshintshe iy'ngqondo zabo babe ngomama abazazayo ngoba ngaphandle kokuthi batshelwe akulanto engaqonda siyegodini siyaqina vele singekho umama siyela khonkhane ukuthi umama ngoyekhitshini umama ngoyekhaya.